nganabanye abantu abangaziyo ngento ze-economic kumbe zomkhonomi ukusola kuthiwa khona umpofu indaba engavusi i-railways, umpofu indaba engavulisi i-Zimbabwe. Ngizayivusa njani ngingumpofu? Aso nto yangekhaya lana, yinto yabantu. Siyahlala phansi labantu lo Zulu sibonisaneni ukuthi khona into le singayibamba njani. Njengoba sichule ukuthi asibonisaneni ngezomgwaqo, ama-councils bancenda kakhulu ehlelweni lolu baluthanda okumangalisayo. Ama-motorists, abantu abakhalayo nabantu abangahambiyo, ungakhangela abantu abahamba imigwaqo omkhulu besiye-Follows, bo-Plumtree, bo-Mtare, besiya ngaphi, bonyamaphanda, babhadala abakhononi. Abantu abakhononayo bona labathiwa belitshayela amafoni behlezi ezindlini yabo bekhuluma i-politics. Atshi i-politics sizayikhuluma njengoba sivela kumkhetho kathesi. Abantu bayatshi bayasitshela ukuthi nabo usandliye phambili ngilo mlando wokuthi ona sizame ukuthi zivuselele uloliwe. For instance, i-railways ye iqhatsha abantu abayi-20,000 kodwa ngilethemba ukuthi ngizayivusa iqhatsha abantu abayi-20,000 ngokuthi i-economy yakobulawayo kade ibanjwe nguloliwe. Nxa sesisebenza imisebenzi wethu kuhle, nxa izinto ziyasihambela njengezifiso zethu, ngifuna ukuthi abantu bonke babuyele emsebenzini abayi-20,000 even abedlula i-20,000. Then nxa sekunjalo ama-companies o-Connolly's ozekho lamanye ama-companies ama-engineering companies sebezavuka ngokuthi sebeyakwenza ama-parts ezitimela, ama-parts ama-trokisi, yonke into siyaqalisa ukuthi iye phambili. Kodwa nxa kungalaloliwe ebulawayo umuntu angazavula ikhampani akula nto eyakuya ngapi. And likhangele futhi yena uloliwe le engikhuluma ngayo, abantu abaningi abayibo ade bekhokhela iloliwe, iqiniso elipheleleyo ngabantu abaku-opposition khathesi basemaphalamenti. Ungabona iphalamenti ama-members of parliament avela kobulawayo abantu ade besenza kuloliwe. So yibo asebesola thina bona yibo abathiya bebulela izinto khona ngale kuloliwe, kodwa hayi siza kulungisa lokhu.
Libona ingani kuzalunga nini, bazabuyela nini abantu emsebenzini njengoba likhanya le
mina kangidlali? That's why lapho engikhona vele kuhlala kwabantu bekhuluma bexokozela laba abanye phela abafuna abafuna into zihambe bona besizonda kangaka, kodwa abafana abafuna into ziye phambili bayazi ukuthi lapho kulo mpofu khona kuchiphanga. So angifuni ukuthi ngitsho ukuthi kuzavuka nini, ngiphezu kwakho kathesi. So lizabona, liyabona i-Zimbabwe siyiphapha, iloliwe siyikhangele, siyalungisa, and then ngiyakuthembisa ukuthi na kunsuku ezilutshwane ezibuyayo labona sekulo mehluko.